Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 6 kumpalakazi 2019 ngentungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kugcwele la amavuzu party ama youth atshona khona and izikhathi eziningi sinanzelela ukuthi ikho kufuela ukuthi bethole imkhuhlane. So I message esilayo namuhla sithi njengama youth be responsible ungathatheke entweni lezi ezenzakalayo ngoba ikho lapho uthola khona imkhuhlane leyi emkhulu.
Abohlangothi lwe National AIDS Council bamanyanele ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ekunanzeni ilanga le World AIDS Day kobulawayo.
Ebenje wasekuphuma kubo World Food Program ebesekungenzakala ipressure ithimouth to government ukuthi ize isi-approvele abantu bethu bathole nabo ukuhola ukudla. Okwamanje nje ukudla kuyafika eplumtry sabe ejenti khona la eplumtry sekuyadlula kuyemakhaya. So kukuyinto ebuhlungu abantu.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi idolobho le-Plumtree ngelinye lamadolobho akhokhelayo elizweni ngenani labantu abalambayo njalo abadinga uncedo lokudla oluphuthumayo. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu letangapasi liphethe idlalatelalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokulwisana legciwane lengculaza olwe-National AIDS Council bamanyanele ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezikulumsebenzi ekunanzeni ilanga le-World AIDS Day eMarisha Grounds elokishini le-Old Magwegwe kobulawayo bekhuthaza abasakhulayo ukuthi bekele umkhuba wokuya emicimbini abayibiza ngokuthi ngamavuzu party. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bekungabizwa ozwayo emkhosini wokufundisana ngemiculo lokunye okokulibazisa uZulu ngokuziphatha kahle kanye lokuzivikela ekuthelelweni igcikwane lengculaza ele-HIV and AIDS. Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo, unkosikazi Senatra Nyathi, ukhuthaze abasakhulayo ukuba bahlukane lokuya kumavuzu party njalo balondoloze impila kahle yabo ukuze babe lekusasa elihle.
I-HIV ihle kwama age groups wonke kodwa ebantwaneni abancane ngenxa yamavuzu ngenxa yokungalaleli abantwana abaningi sebetholakala benomkhuhlane we-HIV. Abantwana abancane liziphatheni libe lempilo ende.
Okugcizelelwe unkosikazi Nonjabulo Mahlangu obona ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni e-Community Working Group on Health.
Kugcwele la amavuzu party ama youth atshona khona and izikhathi eziningi sinanzelela ukuthi ikho kufuela ukuthi bethole imkhuhlane. So I message esilayo namuhla sithi njengama youth be responsible ungathatheke entweni lezi ezenzakalayo ngoba ikho lapho uthola khona imkhuhlane leyi emkhulu.
Umsekeli kamqondisi ohlangothi lwezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo udokotela Khulamuzi Nyathi uchasisa kabanzi ngendlela abaphatha ngayo umkhankaso wokwenqabela ukuthelelwana kwegcikwane lengculaza lalabo asebevele bephila legcikwane.
Mesole ephilisa kuthiwa idolutegravir. Idolutegravir liyana iyabonakala ukuthi iyasebenza kakhulu kuba nzima ukuthi igcikwane lithole i-resistance against idolutegravir. Thina lapha njengekhansili emaklinikhi yethu silamaklinikhi angu-19. Wonke amaklinikhi la angu-19 ayapha i-treatment for HIV mahala kusukisela ebantwaneni kuze kuyofika ebantwini abadala. Then silama-partners ayehlukeneyo labo banenhlelo ezijiyeneyo zokufundisa abantu mayelana lokuthi bengazigcina kanjani bengavikela kanjani ukuthi bengatholi iHIV nqa bengayithola bengathola uncedo bani
inhlanganiso yenaki iphakathi kokufeza uhlelo olwasungula ngomnyaka 2015 kusiya ku 2020 lwezinqumo zokulwisana lokumemetheka okuthelelanwa kwegcikwane lengculaza ezweni ilizwe leZimbabwe likhangelele ukuba kusiyafika umnyaka ka 2030 inani labantelelwa igcikwane lengculaza libe selehlile ilanga lalonyaka ele World AIDS Day belinanzwa ngaphansi kwendikimba ethi the communities make the difference ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi idolobho lePlumtree ngelinye lamadolobho akhokhelayo elizweni ngenani labantu abalambayo njalo abadinga uncedo lokudla oluphuthumayo. Embikweni ewethu le izolo, inhlanganiso le ithe iNorton yiyo ehamba phambili ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini. I-55% ilandelwa yi-Epworth kuzothi endaweni yesithathu kule dolobho lePlumtree lona elilenani labalambayo abayisilinganiso sokungamachumi amane lambili ekhulwini 42.8%. Idolobho leMarondera likuzinga lesine lilandelwa ngeleChinoyi. Okumangalisayo yikuthi idolobho leBeitbridge yilo elilenani labalambayo abalutshwana kakhulu lanxa nje lumango ulugwadule. IWFP ithi abantu abalambayo eZimbabwe abamele baphathiswe ngokudla ngokuphangisa lifika ku-7.7 million. Sixoxele umgcini sihlalo wekhansili yePlumtree Town umnumzana Fanisani Dube yena othi mubi kakhulu umumo kuleli dolobho.
Hey ngapha kuzima abantu balambile manje abantu abasebenzi yamshaya dance first part wendi abantu abavuna ngezivuno zange sibe kahle ngonyaka odlule. So ngalokho ke i-source of income le ma-price yakhuphuka abantu abafordi kahle. So indlala injalo ukuthi abalambo zokuthenga bazange bavune kahle.
Inhlanganiso eziphathisa abalambayo siyazi kwezinye izigaba seziqalisile ukuphathisa abantu emadolobheni khona ngapho ePlumtree phakathi edolobheni kabakafiki.
Hayi, edolobheni bengakafiki. Esiloku siphusha sicela ukuthi sincediswe njengama-councillors endawo nasemawadini lana. So abakafaki abakawaphruvi ke lokho. Maybe njengoba sekuphuma kubo World Food Program maybe sekungenzakala i-pressure ithi mount to government ukuthi ize isi-approvele abantu bethu bathole labo ukuhola ukudla. Okwamanje nje ukudla kuyafika ePlumtree kufake JNP khona la ePlumtree bese kuyadlula kuyemakhaya. So kukwinto ebuhlungu ebantwini ngokudla bakukhangele imumbu yafika yawuthi yafika idlule. Kodwa bona siloku sibazamele ukubakhulumela ukuthi abantu laba bayalamba lawo njengabantu basemakhaya Nkosi yami abake bakhangelele nawo baholiswe. Okwamanje kodwa abakawasaphruveli izidingo zethu or izicelo zethu.
Idolobho lePlumtree njengoba lisemngceleni lelizwe laseBotswana bakhona yini abangenayo kwele Botswana besiyadinga ukudla?
Bangabe khona abalento zabo lake abanemali kodwa-ke ukhumbule ukuthi i-currency yaseBotswana iqinile kudlule yaseZimbabwe kanye nerandi. Ngalokho-ke kubonisa ukuthi kuba nzima ukuthi utshintshe ibhondi yakho yaseZimbabwe or ngithi local currency uyenze ipula. So ngokunjalo nje kuyabazimela abantu ukuthi baye ku-shopping kulelalizwe ngoba kahle kahle ukudla la eZimbabwe okuthengwayo kukhona into engekho yimali. So uma ungenamali yokuthenga local imali yokutshintsha ibe lipula uzoyithatha kuphi?
Umnumzana Fanisani Dube ngumgcini sihlalo wekhansili yedolobho lePlumtree ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le ePlumtree.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abachayeli bathi ukusilela kwamafutha ezimota awedizili lawe petrolo kuqhubekela phambili elizweni njalo sokuphazamise inhlelo zabanengi kwezokulimala kumabhizimusi. Umphathintambo kahulumende obona ngezamafutha lamandla kagetsi umnumzana Fortune Chasi utshele idale lekhabhinethi ngolwesibili kuyonale iviki ukuthi inkampani yeNational Oil Company izasebenza ingelamkhawulo ukulethela ilizwe amafutha aneleyo. Kodwa umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi kwakufanele uhulumende alungiselele kuseselesikhathi.
Indwendwe zefueli lokhu ziqhubeka ziba khona especially kuthangela izolo besamangala sibe ukuthi lapho okulayinelwa khona ifueli sibone abantu sebelayina ukuthi ifueli isishoda. Sananzela ukuthi into adishoda kakhulu kumaviki apheleyo yidizili. Pho-ke abantu abaningi besebenanzelela ukuthi ipetro ledizili ibisichiphile kumkambo omaketi black market ngoba ibisithengeka ngama-user lamarani. Kuliviki ke emkambo omnyama lakho kukhanya ngani ama-yusa angani ashoda mbijani. Yikho sokubangela ukuthi sesincintisana layona le ekhona emagalajini. Kodwa thina besikhangelele ukuthi le ingabi yinto engaba lohlupho ngoba i-government bekufanele by now bayakwazi ukuthi yisikhathi sokulima, yisikhathi se-holiday. Lanxa nje uminista echasisa ethi kabanikwa amaplani angazi ukuthi ukhuluma ngamaplani aphi ngoba kufanele by now ngitsho lo muntu njengakho ku-government ongekho ku-company uyakwazi ukuthi isikhathi esibhizi abantu bonke bayamuva lapha lalaphayana. Kodwa hayi bona bakhanya ngani nje bathembe khona ukukhuluma emoyeni lapha ku-ground bengayenzi lutho kuzayenza abantu bathwale nzima ukuthi baqedise ukulima njalo lokuya kuma-holiday njewana kunje. Lanxa nje kungela lutho abazabe belulanda ku-holiday kodwa abantu kufanele baye emakhaya.
Kulihlupha njani lokhu njengabosomabhizimusi?
Kakusasebenzeki kumabhizinesi ngoba indlela osokuchajwana ngayo nxa umuntu ethe wacela uncedo ngemota uyamangala. Bengilabangani bami abanye engibananzelele abathiwa ngamabhasi la ayeGoli. Nxa umuntu ethe wathatha i-taxi wayaphenduka esigodini nge-taxi bamcharge 400-300 rand. I-300 rand nxa uthe wagada ibhasi ibiyi-350 rand kuyawufana nokuthi umangoloyo sewuphinde kabili ngenxa yokushoda kwefuel. Okuyukuthi kumabhizinesi le ndlela esichajana ngayo ukuthwala izinto ezithwalayo seziphose zidlule yona leyo iprayisi zero yakuzithwale ngayo uze uphose ukuthi hayi ngcono uziyekelezi khonapho usalule mali yakho.
Lokhu siyabona njalo ukuthi kuhlangene lo kuswelakala kwamagetsi.
Abezwalokhu bekhuluma ngokuthi amanzi ayashota kuzambezi le mtshina ngale e-1K iyafa. Kodwa okuliqiniso ukuthi lalapho abathenga khona imtshina sile qiniso kababhadali bathenga nje ngomlomo kube kuphelile. Nabesikhangele ukuthi imali le abayithathayo kakhulu bayibhadala lapha amagetsi abawathola khona eScom eSouth Africa neMozambique yiwo amagetsi angasinceda.
Umnumzana Albert Mhlanga ngusomabhizimusi njalo uyisiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Uyaqhubeka eZimbabwe lasemhlabeni jikelele umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana ezindlini o-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqale ngenyanga edluleyo usiyaphela mhlaka-10 kulinyanga. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umqondisi we-Women Coalition of Zimbabwe, unkosikazi Mildred Sandi Moyo, uthi kobulawayo baqoqe ukusungula kusasa uhlelo lokulwisana lodlakela hathi emakhaya kuphela kodwa lasemsebenzini
ngobaba abaphakamisa ukuthi omama mabangahlukumezwa. Ukuhlukumezwa kubuya ngendlela eziningi. Kulokuhlukumezwa kokuthi omama bayachaywa ezindlini lemsebenzini. So ukuthi ngekhaya laphandle emsebenzini kulokuhlukumeza kwabomama. Endo mama bathi hayi labo abasihlukumezayo labo asisukumeni sikhulumisane labo labo abangasihlukumeziyo abangobaba labafana abancane asihlanganisene amakhanda ukuze sizame senze ukuceda kokuhlukumeza komuntu ongumama.
Osakhulayo uYolanda Banda uthi ujabuliswa ukuba omama sebelelungelo lokukhuluma bemelana lodlakela.
Hayi mina ngithabela kakhulu ukuthi abomama sebesiba lelungelo lokuthi bahlangane bakwanise ukukhuluma silwe ngendaba leyo yokudlengulwa ngabo baba kwabomama.
Unkosazana Thembelihle Sibanda osuka kuWard 8 emzilikazi makhokhoba kobulawayo uthi uyasekela uhlelo lokulimukisa abantu ngokumelana lodlakela ngoba isigaba sakhe silenani elikhulu labantu abathinteke yilolu dubo lodlakela emakhaya.
Hayi uhlelo salusekela kakhulu considering ukuthi my constituency makhokhoba is one of the one with the highest rate yokuhlukumezeka kwabomama bechaywa ezindlini labantwana bedlangula. So kuqakathekile ukuthi silusekele uhlelo lolu ukwenzela ukuthi omama sibafundise ukuthi nxa sokwenzakale into enjalo babekwazi ukuthi bathathe nyathelo bani.
EleZimbabwe ngelinye lamazwe aqakathekisa ukunanzwa komkhankaso owe 16 days of activism against gender based violence onanzwa lonyaka phansi kwendikimba ethi Orange the World Generation Equality Against Rape. Kusasa kobulawayo kuzaba lomkhosi enkundleni ye White City wokulimukisa uZulu ngalomkhankaso lapho uZulu akhangelelwe ukuthola amacebo ukuthi angazivikela njani kudlakela lolu lokuziphatha lapho esehlelwe yilolu dubo ukuze kube lokuhlalisana kuhle emakhaya. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk lamhlanje sikhangela umumo wendlala obhekane loZulu weZimbabwe lonyaka. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela eMelika. Kufe abantu ababili kwalimala abambalwa ngemva kokuba omunye undoda evuke ubova wadubula emphakathini enkambeni yebutho e-US Naval Air Station esigabeni seFlorida. Lokhu kwenzakale emadabuka kusa. Kufe abantu abane abagoqela umtshayeli wenkampani ye-UPS izolo ngemva kokuba amasela entshontshe imota le lapho sebegijinyiswa ngamapolisa ngezansi yeFlorida. LeBotswana lithi izifuyo ezigoqela inkomo, imbuzi kanye lamadonki ezedlula inkulungwane zantshontshwa ngabeZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2015 kuze kube namuhla. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Umphathintambo wezomvikela kweLeBotswana umnumzana kaHiso Musi utshele idale lephalamende ngolwesibili ukuthi udaba lokuntshontshwa kwezifuyo zisiya eZimbabwe solukhathazile. Kusukela ngomnyaka ka-2015 uthi inkomo eziphose zibe amakhulu ayisishiyagalolunye, imbuzi ezidlula ikhulu kanye lamadonki aphose afika amakhulu amabili kwantshontshwa kusiwa eZimbabwe. utshele idale ukuba sebezamile ukukhulumisana labe Zimbabwe phezu kwalolu daba ikakhuluma bele mhlangano yeminyaka yonke phakathi kwamazwe omabili e-Joint Permanent Commission. Njengendlela yokwenqabela kuntshontshwa kwezifuyo, umuzi uthi uhulumende weBotswana usengezelele inani lamapholisa alinda esigabeni esibhekane kakhulu lalolu dubo. OweBotswana osuka esigabeni esibhekane lalolu dubo semabolwe engumlimi uMnumzana Siyamo Mpho uthi kuqakathekile ukuthi udaba lolu lulungisiswe ngokuphangisa ngoba kade abalimi bekhala ngolahlelwa isifuyo.
Most of the these people they rely on this
abalimi abaningi baphila ngezifuyo ngakho ngibona ukuthi uhulumende bobabili kumele baxazulule lolu daba ngoba lungagcina lumemetheka lusiba ngokunye
because it will escalate into something.
Udaba lokudutshulwa kwenkomo zeZimbabwe uthi lalo kumele luhlolisiswe ngoba ludala kufuthelana phakathi kwezizalwane zamazwe womabili. UMnumzana Nkosi Ndiweni weZimbabwe esebenzela ezigabeni esemngceleni uthi udaba lokuntshontshwa kanye lokudutshulwa kwezifuyo selukhathazile njalo kumele abakhokheli bamazwe omabili bakhulumisane ngalo.
So yikho lokho sokusenza itension enkulu kakhulu ngoba abalapha sebezonda abantu bekhaya, abekhaya bazonda abantu balapha. Uthi ekugcineni kuyagcina kuganyulwana sibili.
UMnumzana Mthabisi Dube ohlala eGabroni laye uthi ngombono wakhe udaba lolu sokumele luphuthunywe lulungiswe masinya kungakanekeleli phambili.
Ngibona ngathi okuqakathekileyo ukuthi amazwe womabili kumele ahlangane kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ngendaba leyi ngoba abeZimbabwe labo bayakhala ukuthi inkomo zabo ziyabulawa uma zingacrossa zize kwele Botswana. Labe Botswana labo bayakhala bathi kusukela 2015 inkomo ezingaba yi-1000 lembuzi lamadonki kutshontshiwe kutshontshwa eZimbabwe.
Ilunga ledale lephalamende elimela isigaba esilabalimi abaningi abakhala ngokutshontshelwa isifuyo eseBobiro, uMnumzana Lucas Taulo uthi osekunzima ukuthi sekuliwa okumceke abeZimbabwe bengena bethatha isifuyo libahile besithi labo ezabo inkomo ziyadutshulwa. Abanye abedale lephalamende eBotswana bakhuthaze abaphathi ntambo abagoqela ababona wezokulima kanye lezomvikela ukuthi bazame ukuthi kukhulunyiswane labeZimbabwe ngoba kumhlophe ukuthi isimo kasisesihle. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Umqeqeshi weqembu lenguqu elimela iZimbabwe kumncintiswano weCAF Champions League LAFC Platinum Lizwe Sweswe uthi ukhangelele ukuthatha yomithathu imiklomelo lapho iqembu lakhe elizadibana khona lele eTloile du Sahel elakwele Tunisia kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Useso utshele intatheli zindaba ukuba uqakathekileyo yikuba bona balungiselele ukudlala umdlalo wenguqu bedinga ukuba benqobe njalo kabalungiselelanga becabanga ukuba iqembu le-Etoile du Sahel ngelinye lamaqembu aludumo kuzwekazi lase-Afrika.
Njengomqeqeshi lama-players okukhulu kakhulu ukuthi imidlalo onke esiwulande siyawudlala into esicabanga ngayo kakhulu unqobo singakhangelanga okuningi singakhangelanga ama-statistics loba ini kodwa okukhulu ukuthi kona thina sidlale nesidlalele kunqobo.
Iqembu le-FC Platinum linqotshwe nge-2-1 liqembu le-Al Hilal lemdlalweni walo qala wesibaya sikaGroup B kumncintiswano walonyaka weCAF Champions League. Njalo imbiko evele khona le kwele Sudan ithi leli qembu lidlale kuhle kodwa lehluleke ukusebenzisa amathuba eliwatholileyo lase liphinda njalo liyekethisa ukuvimba emuva. Usweswe ukhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba babuye bezosekela iqembu le-FC Platinum ngoba phela limele ilizwe leZimbabwe kulo mncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika.
Ya, usekelo lwabo siyaludinga kakhulu njengoba sidlala lapha asikho nje asimelanga iFC Platinum kuphela, simelele lizwe lonke jikelele. I think khona kanye ukuthi bona basisekele babe bazosekela lapho kuze sine umdlalo.
Ngokwesibili ukuba iqembu leFC Platinum lifinyelele ukudlala kusigaba sezibaya kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika, ikanti iqembu le-Etoile du Sahel selike lagcotshwa ukuba zintshantshu zezwekazi lase-Afrika ngemva kokunqoba kumncintiswano weCAF Champions League, CAF Super Cup, CAF Confederation Cup kanye laku-African Cup Winners Cup. Ngomunye umdlalo wesibaya sikaGroup B iqembu le-Al Ahly kule Egypt lizancikilana lele-Al Hilal lase-Sudan namhla ntambama. Imidlalo yeviki lesibili ithola iqembu le-Al Hilal kuyilo elihlezi phezu kwengalane elilemiklomelo emithathu okulinani eliphethwe liqembu le-Etoile du Sahel, kodwa umehluko kuyikuba iqembu le-Al Hilal lona lihlohle kabili lapho linqoba ele-FC Platinum nge-2-1, kuthi ele-Etoile du Sahel lona linqobe ele-Al Ahly nge-1 kanya. Kusenjalo namhla ntambama kuzagcotshwa umdlali ongeyodlale ukwedlula abanye bonke kusigaba sekhasilaga Premier Soccer League emkhosini ozaqhutshelwa esikolweni iHarare. Lo mdlali ukhangelelwe ukuphuma phakathi kwabadlali ababalisa uJoel Ngodzo weqembu le-Capes United, uPrince Dube weqembu le-Highlanders, uRalph Kaundera weqembu le-Triangle, uNeva Tikere weqembu le-FC Platinum kanye lonozinti weqembu le-Highlanders uAriel Sibanda. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu letanga pasi lona elisanda kwethula idlalate lalo elitsha elilesihloko esithi Vakalanga We.
Vakalanga kalani pasi mulebeleke. Atina batungamili, atina balebeleke. Gahando kabataya, mukhango ya botata. Yego leza mikozi, leza mikozi.
Leli lidlalate laleli qembu elesibili njalo liphekwe ngobunono lobugabazi obukhulu njengela kuqala abalethule ngo-2012. Iqembu leli lidabuka eNkwana ePlumtree kodwa lihlabela likwele Germany. Umkhokheli wetangapasi uSinini Ngwenya uthi baza kuyalethula eZimbabwe leli dlalade ngesikhathi sekhisimusi.
Sizama ukuthi silonje le-albhamu khona lekhaya, kodwa hayi abantu bazowaziswa bengabe sihlandela kufacebook nakuwo-youtube masobalethe information out abantu bebekwazi.
Iqembu leli lihlabela ngendimi ezigoqela isikhalanga, isindebele, isikhiwa, lesijelimana. Kungoma le ethi Elila, uNgwenya uthi bakhuthaza ukuphakanyiswa kwabantu besikhalangeni ngohulumende kanye lolimi lwabo. Siyake sibone Ngwenya lisenza amagigi khona ngapho kwele Germany, kugcwala mpela abelungu njalo bekhanya bekholisa lanxa nje bengalwazi ulimi. Kwenzakala njani khonoko?
Kakhulu umusic bathi music knows no boundaries. Sinezingoma zesikhalanga esikhule sizithula noma esikolo noma e-church ezinye sizizwa ngezangoma, yizo abazithanda kakhulu. And ngoba sinamashows amaningi njalo abantu bokubona live kuba nomehluko yabo, akufani nje noma usizwa kuradio. So lalokho kuyancedisa ukuthi bawuthenge umusic wethu.
Le ngethi Ngiqome Ntombi. Abalandeli ungabatshiyela wapha amazwi Ngwenya?
Basisapotile ngazo zonke lezikhathi abasikhohlwanga. Nokufika South Africa kwezindawo ngifike nje ngidlala isiginci, abantu besicula ingoma zami, kuhle kakhulu, kuyasijabulisa. Singokuthi hayi, siyabonga.
Liphuma-ke enkundleni iqembu letangapasi ngalidlikizane ethi
abayithandi into yehlabantu, siphila emhlabeni umaphume Ayazi yonke lento elungile we bahlulwa ngezaminta ungafuni.
Tanga pasi bese qhibela uhlelo lwethu besihlabela kamnandi olivalelisayo ngentunga milinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.